Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 13 kuNcwabakazi 2022. Igama ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kubotshwe ilunga lezanu PF eMutare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa avimbe ibandla leTRC ukwenza umhlangano walo eChipinge namuhla. Kuhlandla lokuzilibazisa sihamba leqembu lekhanda mhlophe liphethe ingoma yalo entsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubotshwe ilunga lezanu PF eMutare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Amaphepha phambi kwenkantolo aveza ukuthi umsolwa nguMarco Masarira oleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lambili 32. Wabotshiswa ngusomabhizimusi umnumzana Isawu Mufumi laye olilunga lezanu PF. Amapolisa athi uMasarira wathumela umbiko kuWhatsApp yezanu PF esithi uMugabe wayengumbusi olalela izikhalazo zabantu okuyinto athi kayenziwa nguMnangagwa. Ngakho amapolisa athi uMasarira wathuka uMnangagwa ngokumqathanisa loMugabe. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Kuyahlekisa njalo kuyamangalisa ukuthi umuntu angabotshelwa ukuthi ethi uMugabe wayengcono kulo baba uMnangagwa, ikakhulu nxa umuntu wakhona elilunga lezanu PF, ngoba ubazi bonke bobabili mhlawumbe yaqathanisa lapho ebona ukuthi bazi ngcono ngesikhathi sikaMugabe. Kodwa njalo kusitshengisela ukuthi mhlawumbe kukhona okuba okukhona esingathi i-factional politics phakathi kwezanu, lapho ukuthi njengoba sesizayakwenza ukhetho lolo lwa next year, bakhona abanye abezanu PF abangathabanga ngombuso kaMnangagwa, bafisa ukuthi nga kukhona okwenzakalayo. So kuyasitshengisela njalo khonaphana ukuthi bebodwa nje abavumelani, njalo ababoni ngasolinye xa bekhangele umbuso kababa uMnangagwa.
Kodwa kungaba kuyikwehlukana kwemibono kuyikuthi kulabantu abatshiyeneyo ababasekelayo, kumbe sithi uMnangagwa lomunye kungaba nguChiwenga yini okuhlala kukhulunywa ngaye, kumbe ngabantu bebandla nje abangaboni nje ngasolinye kungayisikho ukuthi kulabakhokhela ababasekelayo abadonselanayo.
Kwazi sekuke sezwa ukuthi khonaphana kwizanula bavumelane, bakhona abanye asebefuna ukuthi nga ubaba uThiweni kuyathatha ebe nguye upresidenti, bakhona abasekela uMnangagwa. So ungazwanani kwabo kutshengisa ukuthi bakhona ababasekelayo. Ungalibali njalo ukuthi kusiya kubo okutoba lapha izanu PF izaba inde Congress, okuyiyo i-elected Congress ekumele ikhethe umkhokheli wezanu PF ozakhokhela for iminyaka eyi-5 ezalandela, ngoba ngo-2017 akusazanga kwaba the Congress. So since uMnangagwa wangena ukuba ngupresidenti kwezanu lelizwe kakakhethwa i-Congress. So khona kuhlala lakho kuqakathekile, ngoba that means ukuthi uMnangagwa angaphela i-constitution yeZimbabwe ithi umuntu kumele ibe nama-terms ayi IFIPS. So ngokhangela like constitution ezimbabwe itemkamnanga kho yokugcina le but ibandla lezano alilawo ama two terms wona lawo so ukuthi mnanga kho ngafika ucongress ekhethwe ebe ngupresident weparty akusoze kwenze yini ukuthi izani iqalise ukuthi hayi njengoba ekhethiwe asamendeni iconstitution le simnike enye term ibe ngekhe mister so khona kuyana nako kuyacreata ama-factionalism i-confusion phakathi kwezani ngoba bazama ukuthi bebone ukuthi umuntu wabo lawo uyangena esikhundleni.
Abasekeli bakamnangagwa bathi ubusa ngcono ukwedlula umgabe singatsho njalo yini nxa sikhangela ukubotshwa kwabantu bonke laba ababotshelwa amacala ayetshona ebotshelwa abantu ngesikhathi sikamgabe.
Hey, uyazi umbuzo lo uba nzima kakhulu ngoba kufanele kubuze ukuthi yiphi inyoka eluma ngcono i-black mamba kumbe i-cobra ngoba zonke zinyoka ziyaluma.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Ibandla le-CCC lithi amapholisa avimbe abasekeli balo ukwenza umhlangano esigabeni sekondo eChipinge namuhla esithi bebelakho ukubangela udlakela ngoba bake bathaya abasekeli bezanu PF kulinda wo. Amapholisa athe njalo ibandla leli lehluleke ukulandela umthetho ekuceleni imvumo. Kusasa khona umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukwenza umhlangano enkundleni yemucheke emaswingo. Ukuvinjwa komhlangano we-CCC namuhla kuza ngesikhathi ibandla leli likhala ngokuthi amalunga alo asehlukuluzwa izanu PF phambilini kokhetho. Lithi umzekeliso osobala ngokubotshwa kwamalunga alo edale lephalamende abalisa umnumzana Job Sikhala, uGodfrey Sithole kanye labanye abalishumi lantathu asebele nyanga ezimbili bevalelwe ngecala lokuphedla udlakela enyathime eChitungwisa. Sixoxe lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Izanu iyabona ukuthi besiya kuma-election ngo-2023 sokufanele bethusele abantu be-opposition ukuthi bavume kumbe balandele abafunayo. Yikho sebebuya le ndlela yokuthi khona baqalise ukubopha abantu ukuthi labo bantu abasapota i-CCT bangabona sokubotshwa osikhala abangama-MP sebeza kwethuka. Into esobala leyo ayidingi ukuthi uhambe esikolo ukuthi uyayibona. Umuntu ofanele ukuthi abotshwe avalelwe angisho ibheyili umuntu okubonakala ukuthi ulekapasithi yokuthi uzabaleka bathule bemdinge bemswela. Kodwa umuntu oyazakalayo ukuthi uhlala laphana kasoze kabaleki ngenxa yokuthi ejele ku-congestion ejele kule ndlala ejele kakulu kugcwele kakhulu. Why lithatha umuntu ongekabaleke liye kuthi khona liyancitha ibheyili nabo ukuthi lilandele umthetho izanu kayilandeli umthetho. Ziningi into ezingazivalisa ngasesimfunda ezisengisa ukuthi izanu isibambelele ngentambo eqamukayo ngoba bonile for 42 years ilizwe liyinhlekisa ngenxa yezono zabo. Ilizwe liyinhlekisa ngenxa yokona kwabo. Ilizwe liyinhlekisa ngenxa yokwehluleka kwabo. Namhlanje ukuthi angabuya bazositshela okunye okungcono oJoseph. Hayi Chuma bambana kahle kathi lahleka ngabo.
Naso baba Chuma.
Mina unlike umfowethu othi ake khulume ngani yabeke esikhangelela phansi mina kangilezi njalo. I respect your opinion yakhe, I respect umbono wakhe, njalo ngiyarespect inkulumo yakhe. Angisobe ngapha ngathi mina ekhulumile ngithi kona I have said nothing, lots of words and said nothing. Khona yikho okuqala ukuthi ngisa khona vele yona yile problem engabantu bezimbabwe ngoba wena kawufuna ukuzwa mina ngokukhulumileyo ufuna ukusola kuphela but anyway awulibile nathi mina angisho umuntu ebekhanye benjalo yokuthi wona nasiku-discussion ngiyikhangelele phansi ukuthi wena ukhulumeni nxa ngavuna ndinako ngiyakho ukuthi hayi loko akuvelela ngokuphela but ngiyabe ngikwazi nawe ukukhuluma umbono wakho ngendlela obona ngayo then bengisiyayo ukuthi ekuthini kona but amakingdom mina lawo asiwakhazeli bona when someone says there's freedom you are not free to come and kill me or to come and beat me up or to come and do things. I-freedom must be guided. I-freedom ayisho ukuthi na somebody ayenze nje umathanda wakho ngoba i-freedom yakho you must remember that ingayisizi i-freedom yomunye umuntu oseceleni kwakho. So izinto kumele zikhona njengoba ngiyisile mina. Asho zibe ze-politics lezi. It's about criminality, ama-criminal elements. Why we have a lot of other CPC members, Kabako before the court, but yet they are activists and they are big bad campaigners, that's the time I'm going to go to the Kabako before the court. No, but they have not committed any crime. They will only come before the court in the Catholic community. Okay, the president is a woman of a right to say, you know, down. It's just Savandi, it's a woman going to have. Kodwa angahamba ngale esiyakhankasa kuthi kuvinde i-compass yokumthetho akula mntu ozamhlupha.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF obexoxa endawonye lelunga le-TCCC umnumzana Abednego Bhebhe. Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho kwele Kenya luthi alukaqedi ukubala amavoti okhetho lukamongameli kodwa luthi amanani abeseliwaqoqile namuhla akhomba ukuthi umnumzana Raila Odinga nguye osehamba phambili nge-54% elandelwa ngumnumzana William Ruto ole-45%. Kubike iReuters kodwa akukabi sobala ukuthi ngubani ozanqoba phakathi kwababili laba nanku phela sokubalwe amavoti ayisilinganiso samachumi amabili lasithupha kuphela ekhulwini i-26%. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo Loveness Voice. Ingcithi kwezemidlalo yokuzithokozisa. Yena othi wafunda ubuciko bakhe e-Amakhosi Theatre kobulawayo. Sihlaziya ukuthi umuyi uConti Mhlanga owayeyisiphathamandla saleyo ndawo obekwe ngomgqibelo odluleyo waphathisa njani abesifazana kule ndawo.
Ngathi mina uConti Mhlanga kungasuye ngabe bese ngala direction. UConti wathatha abantwana abaningi ababese elokitshini ama youths ababengalalutho lokwenza really wabafundisa into eziningi uqalisa ku karate, i netball, i dancing, i singing. Imakhosi was an arts academy which is an arts university. Ubufunda into yonke eyenzwa ngama professionals at the higher levels. Wafundisa ukuthi u-acta njani phambi kwe-camera for i-movies, ama-movies, i-dance, i-music, anything. Ukutravela sisiya konke emazweni, amazwe amaningi kakhulu. Wasifundisa ukuthi umuntu wonke le-talent, he was very patient with everyone. Kwakulabanye oyabu ngapha esikhiweni okuthiwa ADHD, kulabo Down syndrome, kulabo umuntu wayengumuntu. Kwakungasasingafaki ama-labels. Kwakungalandaba lokuthi IQ yakho imenjani umuntu wonke wayele way yokwi-actor afite ekwi-acting wayele role everybody was equal. Sasunga bonanenga nlo umuntu ungcono kulo munye. Ukhonto waye ncedisa ukubhadala irent. The world don't know. Abakubonayo bakhangela abakwaziyo abafuna ukukhuluma. Mina ngwami ayanza ngibe le opportunity yokuncedwa ku school fees, but kuningi anginceda ngakho la. Ngangibona sibili abaningi bebuya uthi amanzi ami sevaliwe amnike. Amagets ami amnike. Irent amnike. I-school fees amnike. I-uniform yami sincane amnike imali. Kuyangibamba kakhulu enhlizweni ukuthi this person ube lenhliziyo enhle kakhulu. Inhliziyo enhle kakhulu. And wayekwenza quietly. Wayengahambi around ekhulumetshela abantu ukuthi eli yangibona ukuthi ngiyenzeni, liyangibona ukuthi ngiyenzani. Wayengayenzi njalo. So kukithi ke ama-artist awemakhosi abunjwa yimakhosi ukuthi sikhulumeni iqiniso lokuthi sancedwa njani. Iningi lethu siku-diaspora khathesi. Khanje base-UK, USA, Canada, Germany, Austria, everywhere. Sikhona le because safundiswa ukuthi lawo uyakwanisa ukuhambe lawo emazweni.
Yibaphi abesifazana abalodongo kuma-arts sikhuluma kanje abagoqela abanjengawe? Sesikhuluma ngabasekhaya kumbe kwamanye amazwe.
Banengi abanye, they are just rebuilding themselves back again, especially UK. Kulo Mambo Kazi uNS Mashusha, kulo unkazana weMavitikazi uStudu kumbuzi mazile mkuni use UK. And then oSandra Ndebele ngabanye laba badlule emakhosi lapha wakhulela wabunjwa yi-IASA, but labo babencedwa yimakhosi. Wasebuya njalo uSandra wazosebenza le makhosi thina ngesikhathi sesisuka eZimbabwe lapha engakayi kuba lapha khona manje. UBeatha Mangethe osowasichiya uBeatha, sizoyenza i-documentary ekhuluma ngomakhosi ukuthi omakhosi ngobani. I'm not a spokesman, kodwa mina ngokwazi kwami njengoba ngili artist le makhosi, inhliziyo yami ingitshela ukuthi yikho sizakwenza, ukwenza a true legacy of imakhosi. Sibambene njengama-artist wonke akhulele emakhosi. Abaningi abanye ababuya emva kwethu angibazi ngamagama. Okwamanje ngingakhuluma abantu abanjengabo Joyce Mpofu ababesebenza le rooftop elokuzeni benza theater in the park down eHarare. Wadlala kubo Stitcher, wadlala kuma TV shows amanye amaningi. And then uPriscilla Sithole wayengu director, wazokuba kubo filming. Abantu abanjengo Sikhangele, uSikhangele Ngwenya, uThembi angaze kugcineni lapho kwakunjani, but engikwaziyo ukuthi wa waba ngukosikazi kwakumhlanga, but ube li-actor lemakhosi. Bonke labo ngama-female, not just artists but also producers and directors and managers of many things abasuka bagcina sebese kubo ZBC la kwamanye ama-companies.
Leyo bekuyingxoxo loLoveness Wesa, ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa. Esixoxelayo ikhona pha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, yizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Ninami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga uSithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mandla Nkomo, isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga kakhulu Chris ukuthi ungifake kuhlelo lwakho. Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi sifundo bani esingatholwa eZimbabwe kukhetho lolu holwe Kenya?
Yeah, ngibona ngani izifundo zimbalwa Chris, and singakafiki ekhethweni kulento engibona ukuthi eZimbabwe maybe sihlala siyibalekela siyivika kodwa ingasisiza. And indaba yokuthi eKenya akula party eyodwa and ehlala ikhona sonke isikhathi ngaphandle maybe kweKANU, which was the independence party, but ama party manengi eKenya and isigaba lesigaba uzathola ukuthi kule party edominatayo kuleyo ndawo. Indawo ezinjengabo uKambani uzathola ukuthi kule Wiper, Kalonzo Musoka, and then ungakhangela, you know, eWestern ekuhlaleni kule party zabo odinga iODM and then kwezinye indawo kulabo Ford Kenya kulabo Msalia Mdavadi lama party yabo ANC. So indawo lendawo ile party yayo lokho kuyanceda ukuthi abantu bezizwe be represented kumbe belabantu ababamelayo. Then uzathola ukuthi phezulu ngale kwenziwa ama coalition and I think the last maybe 4 elections awe Kenya abebuswa ngama coalition alama party amaningi. Ijubilee iyo kade governing party for the last 10 years is almost not in existence but has been absorbed into the current Azimio la Umoja configuration. So khona kuyana kuyanceda ukuthi amazwi abantu kumbe izikhalazo zabantu zingahamba umango omude ukuze ziyethola umuntu ozimelayo ngoba ama party are very centralized. The experience here in Zimbabwe, especially kwelakithi on the western part of the country, uzathola ukuthi ngoba sibalutshwana awethu amazwi agcine engazwakali kuhle. That's the first lesson. Esibili, isifundo is campaigning. Lanxa bekule official campaigning time ephiwa abantu, kodwa unanzelela ukuthi zonke inhlangothi zombili ezizwe ezihamba phambili zaqala kudala ukukampena bebesiba lama rally yonke indawo and into esithathu engiyibonileyo ukuthi abasakazi ngoba kulama TV station amanengi lapha eKenya bebezama ngamandla wonke ukuthi wonke umuntu uyaphiwa ithuba lokuthi afake umbono wakhe and ama rally abawenzayo abelandelelwa ezintatheli nje phose ilizwe lonke kungela lapho ngathi hayi laba sebekhetho lwabuhlangothi kumbe bayavimba abomthetho amapholisa lokunye which is the fourth thing bebekhanya bevikela wonke ama rally and wonke ama candidates abekhanya elama security details. Of course lokho kungaba ngayikuthi omunye bengumdeputy president and then omunye ngiformer prime minister so ngomthetho vele kufanele bethole iprotection but khona kana bekunceda ukuthi bekungelandawo eKenya kulolu khetho lwa this year bekuthiwa akuhanjwa nxa ugqoke enye ikhala kumbe njani.
Ngendlela uqhutshwe ngayo ukhetho ungathi yindlela ebalulekileyo na?
Ukungabi lobudlwangudlwangu kungaba lezi zathu ezimbalwa Chris. Kodwa ngibona ngani nxa sithi siyananzelela even ngesikhathi sokukampaigna khona kuyana ukuthi ama-candidate wonke abevunyelwe ukuhamba yonke indawo kungelama no-go area. Khona kuyana kuhle kwafaka nje umoya wokuthi sizahlangana ku-ballot hayi estikini sichaya isibhakela mbe sijika amatshe.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lentaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo ye Castlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla. Cranbourne Bullets 0, Ngezi Platinum 0, Chickenin 0, Harare City 0, FC Platinum 0, Black Rhinos 0, Highlanders 1, Herentals 0. Honga ngokuthi imidlalo yonke yomine yomithathu. Phakathi kwemidlalo yonke yomine iHighlanders iyo ehlohlileyo kuphela. Kuphume igoli elilodwa kuphela zwi emidlalweni emine namuhla. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu lekhanda mhlophe lona eselethule i-single yalo entsha.
I'm gonna make you mine.
isihloko salingoma sithi laqhatshaniswa yini. Nango umholi weqembu
salibonani obingelela ngoxola Ndube from a Plumtree esigabeni sasekhanamhlophe. Ya kusho ukuthi le album ngikhiphe nginomfowethu uDudlin Ndube ngokusebenza ukubambisana naye. Bahlahle besikhuluma ngamasonto ukubana amasonto aqhubeke bambane ngoba sayisa nakha amasonto edilika ngelockdown ngama lockdown ngoba umhlaba wonke bovali. So ngemva kwesikhathi amasonto azange sabuyele lana. Kwaba khona amanye amasonto adilika so that's why sicula ngama
I said, I
ngokwakuqala yini lixhasana lo Dudlin kumbe selike labambisana?
Ye, umfowethu uDudlin sike sabambisana futhi ngo-2020 sayenza enye i-single track yayisithi ngikhathele. Futhi kahlahle sesinama single angu-2 singu-2. Njalo into engayitshela abantu ukuthi ikhona i-album esizoba busy ngayo nje ekuqaleni komnyaka lo oza uJanuwari. Soba busy kodwa leyo album yabeze kuphuma ngo-April.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Abangathanda ukuthenga ama-CD wethu siyatholakala kunombolo 80+27884881. Na ku Facebook page njalo siyatholakala uKhanamhlophe uXoli. Ungasidinga nje lapho siza kuphendula ngokuphangisa. Njalo nama bookings siyabhuka khona lapho ku Facebook page ungakhuluma nathi siyabuya sizokudlalela umcimbi.
Abalandeli ke ubatshila waphamazi.
Ngithanda ukubonga kakhulu kubalandeli since basixhasa from siqala kuzofika usuku lanamhlanje beloko benathi. Ngithanda ukubonga kakhulu ngithi qhubekani lingapheli amandla.
Kanda mhlophe ihamba ke lapho lo Dudlin Ndube behlabela ke kamnandi besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubotshwe ilunga leZANU PF uTare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa avimbe ibandla leTRIPC ukwenza umhlangano walo eChipinge namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona njalo ezosuku kusasa. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.